disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 28 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
This is your moment. This is your government. Makupembelela maticha, for the first time you will be getting a salary, not to get a token.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wakhe ukukhankasela ukhetho namuhla eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi amvotele kuguqulwe uhulumende. Ngakolunye uhlangothi umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe wathembisa ukuthi uzaphuma embusweni enganqotshwa. Kobulawayo unkosazana Thokozani Khuphe laye wenze owakhe umhlangano wakhuthaza uZulu ukuthi amvotele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla ezombusazwe benze imihlangano yabo yokugcina yokukhankasela ukhetho endaweni ezithiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubese Harare emhlanganweni ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze abantu laba ukuthi bamvotele kanye lomanyano wakhe we-MDC Alliance kukhetho lwangomvulo ukuze kususwe ibandla leZANU-PF. Njalo uthe engangena embusweni inhlalakahle kaZulu izaguquka ibe ngcono kakhulu.
Chisa mama chisa gukula izenzo sakamasivu 75. Urumende yenyu yauya. This is your moment. This is your government. Makupembelela maticha, for the first time you will be getting a salary, not to get a token fee that you have been getting. If you pay peanuts, you get monkeys. Saka we want to make sure that we don't pay peanuts, so that the services zinopuwa nematicha zifambe zvakanaka. I say this profession, yematicha is the profession of professions. We want to restore the glitter and glamour of our teachers in terms of going forward. Toenda mberi, once you have good teachers, you have good journalists. Once you have a good teacher, you have good pastors. Once you have a good teacher, you also have good people in a society. Kanamba, vatino bozu, netakti nokuti maticha anengadzidzisa zvakakwana.
Umnumzana Nelson Chamisa ngumkhokheli we-MDC Alliance ubekhuluma ke lapho lamhlanje emhlanganweni awenzele eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze impilakahle yabantu ithuthuke. Amazwi kaChamisa agcizelelwe ngumkhokheli we-MDC uSkwicamfundo Walsh Mencube yena obekhankasa enkayi South lamhlanje.
Lamhlanje siphuthile, sokuphumile ezandleni zethu. Sesenzile wonke ade singakwenza, sakhankasa, sabhoda, saxoxa nabantu, sakhuluma, sabatshengisa ukuthi ubuhle beZimbabwe yakusasa kulapho ukuthi kuvotelwe i-MDC Alliance. Yikho-ke sesimelele-ke imandi ukuthi hhayi sokuphuma ezandleni zethu kwabuyela ezandleni zabanikazi belizwe isizalwane seZimbabwe ukuthi batsho-ke ukuthi ikusasa abayifunayo ngenjani. Ikusasa yona le yayizolo esibe siphila ngayo, then ikusasa entsha elesithembiso sokuthi singaqala njalo kakutsha ukulungisa impilo ikaZulu. Yikho-ke lapho esesikhona ngasihlambe nini ke ngobunengi bethu ngoba lapha sincintisana lamachwili abantshontshi bamavota abakhulu kodwa bangeke basintshontshela singaphuma sonke ngobunengi bethu siphuma idumo sibilwa ukuthi kakuqileki yiyo kuphela into ekhona umuthi umuthi we-rigging yikuthi abantu baphume babaningi but hayi kuphelela lapha enough is enough
ngomsebenzi eliwenzileyo ukukhankasa konke elikwenzileyo libhoda ngelizwe lingathi likwenzile konke ebelifuna ukukwenza njalo osokusele lizibona linqoba nje kulolu khetho
lokho ade singakwenza nkomo sikwenza ukukhumbule ukuthi sasiqalisanga ngokubizwa okhetho ikhathesi ngo-May, June siqalise ekuqaseni komnyaka ngo-January sashe sangena ebantwini sesile nyanga ezingu-7 ungabala yonale uJulayi sisebantwini sixoxa labantu silalela izikhalazo zabo sibatshela ngeZimbabwe yakusasa iZimbabwe eyiyo esiyibona ilesi thembiso ezaba lenguquko elentuthuko phakathi kwayo inguquko ezanika uZulu impilo entsha njalo enhle okwethu hayi sikusebenzile akukho okunye ade singakwenza esingakwenzanga
Osikhwica Mfundo Welshman Ncube ngumkhokheli we-MDC njalo ulilunga le-MDC Alliance ubekhuluma ke lapho ngemva komhlangano awenzele eNkayi South. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena wenze owakhe umhlangano enkundleni ye-National City Stadium lamuhla laye wakhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bamvotele ngobunengi kukhetho lwangomvulo. Umnangagwa uthembise ukuthi uzavuma ukwehla esihlalweni alubana ethe wanqotshwa. Amazwi kaMnangagwa agcizelelwe ngoncintisa kukhetho lokudinga ilunga lephelandaba Mpophoma edalele ephalamende ovele engumeli walesi sigaba engowezanu PF njalo umnumzana Joseph Chuma.
Sesisebenzile sesikhulume labantu abantu bazibonela into eyenzakalayo mina ngingenile ngo-2015 ngo-June ePhalamend inyakana le emfitshane ebezephakathi kwayo abantu bazibonele imisebenzi esiyenza bese kune-connectivity phakathi kwabantu bephelandaba Mpophoma lohulumende sisezinto eziningi sancedisa ukubana abantu bancedise bekule ndlala lapha bathola ukudla isibhedlela sempilo savula i-cancer unit ngisebenzela abantu bona bakuningi esikwenzileyo njalo ke sesithembisa yoto bengasibuyela i-new dispensation ebekababomnangakwa asho ivesesini yokudlala ngabantu abasebenzayo sesizasebenza thi siya phambili ngikhuluma nje uba umnangakwa asekhumbotena imigwaqo ngayilungiswe imali sezisiba azeze ukuthi nakulungiswe konke lokho so abantu bephilanda kwaMpophoma into engathi bazelibona asiqhubekeni phambili lapho ethiye khona singazami ukutsha ngoba ungazama ukutsha uzagcina ushefake izidoma endlini siyasihambe ningakhona-ke esilako thina besingabantu abahamba ngemithambazo singabantu abahamba lo nkulunkulu asiyabe sihlobo sibambene sithandana asibandlululi futhi ukuthi umuntu usebandleni libi ngoba even ekuncediseni apha bangafakazi abaningi
siyaxolisa ke lapho lobe kungummeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende elilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma isiqalisile ukuhlupha imitshina yethu. Kobulawayo khona umkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe yena ovelo wakhe umhlangano e-amphitheatre laye wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bayevota ngobunengi njalo bavote ngokuthula. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
ekhuluma emhlanganweni awenzele eamphitheater namuhla uDokotela Thokozani Khuphe ucele uZulu ukuthi amvotele ngobunenyi langokuthula kukhetho lwangomvulo.
Ukulumenda bamfunayo yikho kungenzakala kuphela uma uNkulunkulu engasiphathisa. So besimcela uNkulunkulu andisilethemba lokuthi uNkulunkulu sisesiphathisile. Kuzavotwa kuhle ukwenzela ukuthi kube le change. Abantu bafuna ukuthi izinto zitshintshe, babe lemisebenzi, babe lokudla, abantu babe lempilo ezinhle. Yikho akade sikwenza namhlanje. And besizokhuluma ukuthi hayi thina sesiready ekhethweni. And sisekhethweni ukuthi siwine. Sicela ukuthi amaZimbabwe lisivotele lonke ukwenzela ukuthi lathi sifake ama planethu ukuthi silijintshele impilo zenu. Siyalicela Zimbabwe omuhle, sicela ivoti lenu.
UMakhuphe ubonye abasekeli bakhe ngokumalaye ngaso sonke isikhathi, ngokunjalo uthe sekuyisikhathi sokuthi bamfake e-State House ngevoti abe ngumongameli weZimbabwe. Wengeze wathi ibandla lakhe ilolodwa elingavuselela umnotho welizwe kanye lamafekithali aqhubeka evalwa phambi kombuso weZANU PF. Umgcini sihlalo weMDCT wobulawayo uNkosikazi Nomvula Mguni uthe bayathokoza ngosekelo abalalo njalo balethemba ukuthi bazanqoba.
Thina sijabule kakhulu ngoba indlela abantu ababuye ngayo basitshengisa ukuthi sihamba labo njalo baza kuyavota kuthi. Sinethemba ukuthi ngomvulo hawu bazavota kuhle sibili, sizathatha ama-city artists omlawayo.
Odinga ukumela isigaba seluveve edale lephalamende uNkosikazi Thamani Moyo ukhuthaze uZulu ukuthi avotele uMakhuphe ngobunengi.
Ngithi mina njengoba namhlanje sicina ukukhampena sesisebenzile thina njenge-MDCT ku-ground njalo le response ebantwini ibikahle kakhulu. Abantu besibona sebefuna ukuthi batshintshe ngoba obaba kade bavotelwa akulanto abayenzayo. So ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu bezimbabwe, iZimbabwe yonke jikelele ukuthi asivotele nini umama uDr. Thokozani Khuphe, sikeni sitshintshe lathi sifake umuntu ongubaba. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi babe wazi ukuthi thina omama yithi esibanengi emhlabeni elizweni. Singaze sabe silokhu siphakamisa obaba kuphela, sehlule ukuthi siphakamisane njengabomama. Omama siyakwazi ukuthi bayenza izinto ziyenzakale.
Omunye wabangene umhlangano kaDokotela Khuphe yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Melusi Nyoni yena ongaboniyo.
Ngomvulo ngithi ukhetho lolu silibona luluhle njalo njengoba sibonile ukuthi sesithole umuntu ongumama layo ongavotelwa ngabantu.
Abasakhulayo abesifazana labesilisa be-MDCT bathembise uMakhuphe ukuthi bazamvotela ngobunengi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo we-MDCT kaMakhuphe umnumzana Abednego Bebe ongumeli wenkayi South edalele ephalamende laye ukhuthaze uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe. UBebe uphinde wakhuthaza njalo uZulu wenkayi ukuthi aqhubeke emvotela kukhetho lwangomvulo.
Nxa ukhetha into yakho, khetha umongameli olokukholwa ke ukuthi wena ukholwa kukuphi, ukholwa okokuzibusa ngezigaba, ukholwa kokuhlonipha abantu ke ngemihlobo yabo ke. U-president okumeleyo ke lokho ngaleso sikhathi ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba umhlobo wakhe, ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba umuntu avela lapho esiqintini avela kiso ke umama uThokozani Khuphe usekumele lokho uye umfaka esiba ngupresident. Kumember of parliament enkayi, bazali bami sisebenze kuhle, sizasebenza kuhle, siyilwile impi sesiyiwinile, sizafaka owenu oka-Abednego Bebe. Kuye kuthi ke kuwadi 13 lo baba uMsimango, iwadi le isihluphe kakhulu ngoba yiyo yodwa iwadi phakathi kwenkayi South yonke ekade ikhokhelwa ngucouncilor weZANU PF. Ke hayi ubaba uMsimango sibonani yindoda ke emadodeni ezakwethula lowo mthwalo kawadi 13. Suka lapho sakuwadi 15 safaka ke ubaba uNcube, wadi 14 safaka ke ubaba uSibindi, 16 kulo jaha ke uMandla Juma, what 17 kulo mama uMakhumalo, what 19 kulo mama ke uMasibanda uMboxen Swanda, what 20 kulo mama njalo ke uMandlovu uMary Ndlovu, what 21 kulo baba ke uSicelo onguye kade okhokhela iCouncil okwe past 5 years. Benze kuhle ke kakhulu njengeCouncil yenkayi ekade ikhokhelwa ngubaba uSicelo kulento eziningi ezibambekayo abazenzileyo ngaphansi kwe 5 years abayenzileyo, ezigoqela nokufaka ithara enkayi, ezigoqela ke nokuthi basebenze ke kuhle bethola imali kuma-NGOs, bafaka ke amadibha kwezinye indawo, bafaka ke ama-solar pump ke kwezinye indawo ezitshiyeneyo. Ke futhi ke kuwadi 22 silobaba uMlotshwa, kuwadi 23 kulo mama njalo untombazana uBrenda Mpofu, wadi 24 kulo baba ke uNdlovu laphana, wadi 25 kulo mama njalo uSambulo Maphosa, bese kusithi ke kuwadi 27 kulo baba uBhese, kuwadi 28 kulo baba njalo ke uNcube, kuthi kuwadi 29 kule jaha ke uJoram Dube, kuwadi 30 ke bese siba lo baba ke uNcube. Yiyo ke ithimu elizabe liyivotela ngomvulo.
Umnumzana Abednego Pepe ngumqinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, njalo uncintisa edinga ukuqhubeka engumeli wenkayi South edalele ephalamende. UPepe uncintisana lo mnumzana Jabulani Radebe owe-MDC Alliance, yena othi sokuyisikhathi sakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga, iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions namuhla ikhuthaze izisebenzi ukuthi zivotele umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga omanyano wakhe, ngoba beyibo bodwa abalekhono lokuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kubika uMavis Gama.
Zikhuluma lentatheli vindaba emhlanganweni eziwenzele eHarare lamhla, iziphathamandla ze-ZCTU zithe inhlalakahle kaZulu weZimbabwe ingathuthuka kuphela nxa uhulumende weZANU-PF engakhitshwa embusweni kungene okamnumzana Nelson Chamisa le-MDC Alliance yakhe. Ngokunjalo unobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Japhet Ncube ukhuthaza izisebenzi kanye loZulu ukuthi baphume ngobuningi babo ngomvulo bayevotela i-MDC Alliance.
Minyaka neminyaka siya announcer ukuthi uZulu kumbe laba abasilandelayo abasinika imandate batheni ngendaba yokhetho. So besigcizelela nje evelesi mingakho ngeminyaka ngeminyaka ukuthi ekhethanini abantu abazamela izifiso zenu, and siba director njalo siba khokhelayo ukuthi bangakhetha njani labo abantu esibona engani bangasikhipha kulolu duko esikile.
UZulu weZimbabwe selesikhathi eside ebhekane lenkinga ezithiyeneyo ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga lokuswelakala kwemisebenzi. Ukubhidlika womnotho eminyakeni eminingi edluleyo phansi kombuso weZANU-PF kubangele ukuvalwa kwamankampani lamafektali abe ngumthambo wenotho yelizwe mandulo. Lokhu kubangele ukuthi inkulungwane zabantu zilahlekelwe imisebenzi. Umoya uthi imvuselelo ingeza kuphela kunganqoba uchamisa le-MDC Alliance.
Sesikhangeleke ama-manifestos ama-political parties athize. Sibona nje engantshwa i-MDC Alliance iphethe okungcono okungasikhipha kulokhu okukhona. Sithinga lesi sikhathi sisiyaphuma election. UZulu kavotele ke i-MDC Alliance candidate ku-president, kumalunga e-parliament kumbe kuma-councillors, bekhetheke labo abantu abamelela izisebenzi ngabe ngabanye babo. Yikho esikwazisa uZulu.
iZANU-PF ithembise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kukhetho luka-2013, kodwa iZCTU ithi akwenzakalanga lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi sezilumelele ngamehlo abomvu ukhetho lwangomvulo, njalo zithi zilethemba lokuthi akusoze kube lokudlelezela. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zeMathabeleni South ziyavumelana ukuthi umkhankaso walonyaka ugqutshwe ngokuthula nxa uqhathaniswa lobekusenzakala ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Ngalokhu iningi lithi selikhangelele ukuthi liyevota ngomvulo, njalo lithi lilethemba lokuthi ukuthula ukukhona kuza kuqhubekela phambili langesikhathi sokumenyezelwa impumela yokhetho. UNkosazana Josephine Majaha owe-Wilong phansi kwenduna uMathema uthi lobanje thakazelela ukuthi uzavota olokudana ngembiko eveza ukuthi abanye abavotisayo bafakwe endaweni lapho abangavoteli khona.
Ilanga leli silimelele sibili kakhulu, kodwa uhlupho nje silawe ukuthi kuthiwa labo abama-observers batshintshiwe lapha kade kumele bavotele khona baye-observer kwenye indawo. Yikho ngani sokusikhathaza ukuthi pho ivoti yakhe uzayithola njani, ngoba ivoti yakhe ilelungelo lokuthi ayivotele la setshintshiwe sesiya kwenye indawo. Ukuthi pho leyo voti yethu siyayifuna ngoba ngesigaba sipho.
UMnumzana Fixon Siziba wemzimuni phansi kwenduna uMasuku uthi ilanga lokuvota selimphuzele.
Leso kusiphuzele ngoba lokusa kwelanga kuza konwa yithi ukuthi sokusile ukuthi siyevota sikhethe thina ikakhulu lalowo akhethe uhulumende oyabe emfuna ngathi abakhokheli oyabe bafuna. Sizilungiselele kakhulu ukuthi ngomvulo ekuseni phambi kwelanga siyabe sesifika khona le polling station komzimuni.
UNkosazana Elizabeth Masuku odabuka kokodlwa edekezi phansi kwenduna uMafu udule themba lokuthi akusoze kube lokuqilibezelana kukhetho.
Sisuka sinanzelela ukuthi ngendlela esibona kwenzakale ngayo lonyaka kulungiselela ukhetho, sisuka singani sineqiniso lokuthi akuzukuba khona ukutshontshwa kwamavoti. Ende siyathaba futhi lonyaka sinanzelela ukuthi ama-observers akhona. Iminyaka le edluleyo besekusebenzisiwe ekhethweni kuba lama-observers, of which besekulula ukuthi ukhetho lutshontshwe. But khathesi sizimisele ngoba sibonele ukuthi kuphose kwaba lokuvikeleka thize.
Impumela yokhetho izakwaziswa phakathi kwensuku ezinhlanu kusukela ngomhla welanga. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Bobulawayo khona abasakhulayo ikakhulu bathi sebekhathele ngokudubeka khona abathi kungaphela kuphela nxa kungaguqulwa uhulumende. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abaningi abaxoxe leStudio 7 bathi sebezimisele ukuguqula uhulumende ngomvulo ukuze impilo zabo zithuthuke. omunye wabo unkosikazi Nobuhle Ngwenya.
Sesilindele ukuthi sivote sitshintshe upresident sonke kuzatshintshe elizweni lakithi ngoba vele besesibeka sesidiniwe kubelokhu esibuswa njengabantu abayi-one so sifuna nje ukuthi sitshintshe sibone ukuthi kungahamba njani.
Osakhulayo umnumzana Desire Mlalazi uthi uzavota njalo ukhangelele ukuthi kube lo tshintsho anelise ukuthola umsebenzi.
Ngibophe ngiziqinile ukuthi khona sevota sikhiphe lokhu okwenzakalayo. Njalo ukhangelele ngolo msebenzi ukuthi kube le misebenzi sihlale kuhle.
Omunye laye osakhulayo umnumzana Joel Itai Sithole uthe usezimisele ukuyavota njalo ufuna utshintsho. Kodwa uthi akakhethi ukuthi oletha inqubela phambili lentuthuko ngwaliphi ibandla.
Mina bengifuna ukuthi lizwe lethu liguquke, thina singabantu abakholayo ukuthi nathi sithine sithole umsebenzi. Ngathola umsebenzi kuqulilizwe nxa into ezenzakala lathi sibekwazi ebadaleni balabo bebekwazi ukuthi ilizwe lethu linjani laguquka. Okuqakathileyo thina sisakhula sifundile sifuna lathi lathi siguquke adepende ukuthi lowo wayezani lowo nge-MDC lowo ngobani ubani lowo ngobani thina into esifunayo sifuna ilizwe litshintshe kube yi-new era in Zimbabwe.
Olwela amalungelo oluntu phansi komanyano wenhlanganiso esizimeleyo ezibumbe inkundla e-Election Situation Room, umnumzana Michael Ndiweni laye uthi sebelungiselela ukhetho. Uthe sebele nombolo ezingafonelwa nguZulu kungelambadalo emangala ukuhlukunyezwa kanye lokungaqhutshwa kuhle kokhetho.
Sicabanga ukuthi yathi sesingaqala ke ukuthi sithole imbiko evela ebantwini mayelana lokhetho olwenzakalayo elizweni. Sikhuluma nje kathesi njengokubona sibegcwele lapha amajaha lamantombazana ama-data captures ethu azabe engena ku-website yethu e-Election Situation Room edinga ama-incidences ayenzakalayo ngoba amanye abe efikele eHarare amanye efikela lapha kumele bafake ku-system. Nxa efikele eHarare i-incident kumele sibe yazi ukuthi nxa koBulawayo siyithathe siqala sikhuluma ngapha koBulawayo. Abafuna ukusixhuma abalembiko abafuna ukusitshela yona nxa bebone izinto ezenzakalayo phansi ngendaba zokhetho bengasibamba ku-toll free yethu u-08080132.
Abamabandla atshiyeneyo baqhubeke namuhla bekhuthaza abasekeli babo loZulu jikelele ukuthi bayevota ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Sisuke koBulawayo sibuye khonapha eWashington DC eMelika lapho amalunga eMDC Alliance abuthane khona esikolweni seZimbabwe e-embassy sikhuluma nje esithi asekela abanye babo bonke eZimbabwe ukuthi bayevota ngobunengi langokuthula ngomvulo. Sixoxe lomunye osembuthanweni lo umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere.
Igathering ye-MDC Alliance sibuthene sibuye sizotshengisa ukubambana labantu abayovota ngomvulo.
Umbiko oqakathekileyo kahle kahle eluthumezayo ngokuhlangana kwenu e-DC khonapha yiwuphi?
Yes, sihlangana ukuthi khona sitshengisele sisonke ukuthi khona ye kuyavotwa sifuna ukuthi khona abantu bambane sibe nabo sonke sivota sivotela upresident omutsha oyongena upresident Tshabalala.
Limbona enqoba yini ngoba siyabona ubaba uMnangagwa laye hayi ungani uhamba phambili impela ngosekelo.
Hayi okubonakalayo ngabantu ukubuthana kwabantu. Hayi, asimile siphilisane lapho abantu babaningi kuzo zonke indawo lapho abantu ababuthana khona. Kodwa ye nje siyobona ngabantu sebevotile.
Umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere ngomunye okhonapha esikodlweni Washington DC ababuthane embassy yeZimbabwe kwanele mthwakazo livalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.